zikala esimathozi izizalwane zezimbabwe abazigoda bezivalela uma detention centers ukuze bazibisele ekhaya kulezizalwane zezimbabwe ezidlula ikhulu ezibuya sezivalelwe ema detention centers engilandi kuyonale iviki bakhangelela ukubiselwa ezimbabwe ngolwesithathu umnumzana welcome bobu ngomunye ophakathi kwalabo asebemelele ukuphindiselwa ezimbabwe kusasa
mina ngisebrookhouse detention center esebrookhouse bafuna ukungibisela ekhaya nje
wafika nini kuleli ilizwe?
Wafika ngo-2005 December. Ende 17 years ngilapho.
Umpofu bambalele esiyazibika emaofisini yogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilitane ngezikhathi ezidaliweyo ngoba kungumthetho ukuthi abakuleso simo sokungabi namaphepha obavumela ukuhlala kulelo lizwe okusemthethweni beze ukuzozibika nyanga zonke besiyosayina amabizo ukuze bazakale ukuthi bangaphi. Ekhaya uthi kasela hlobo ngakho-ke akakwazi lokuthi uzakwenza njani
sengafika ngo-2005 ngahle ngaclaima ngingena e-airport eyitho nanamhlanje balokho abengayithathi indaba yami
so lapho bakuvimbele usiyasayina
bengihlezi ngumuntu osayinayo yonke le iminyaka ngathi ngisiyasayina bangibamba imoli yami yonke abafowethu abazali bonke sebajua angila lapho engakhona
omunye ovalelwe ku-detention center umnumzana Memory Moyo ohlala edolobheni le-Sheffield yena uthi kukhangelele ukuthi bazamkhulula kusasa
hayi mina yimi nje kuphela ngangenza imistake hayi mina ngangenzanga i-fresh claim so anti-fresh claim babethe ngenza i-fresh claim mina ngangayenza ya mina sengiyenze la uza ngithi mina ngiyaphuma noma kusasa
lanxa iningi lalabo abavalelweyo lingabantu abalemuli zabo babiselwa ekhaya bejiya ingane lamakhosikazi abo umnumzana Robert Kamanga wafika ebhilitane semncane njalo ngomunye walabo kuthiwa abiselwe ekhaya ejiya abantu abakhe
indaba ekhona siyathathwa ngenkani kuthiwa imuli zethu isizathu bathi sanyiswa amaphepha okuphephela basikiswela ezimbabwe bona besazi sabaleka khona ngelabantwana abathathu njalo omama babo yizizalwane zebhilitane
umnumzana Phanyika Karimazondo ngwenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zezimbabwe ezicela ukuphephela ebhilitane eye-restoration of human rights yena-ke ukuthi basebenza nzima la magqotha bezama ukuvimba ukubiselwa kwabantu ekhaya
thina abe-rozimbabwe namabandla alwela ilungelo lobuntu siyazama ngazo zonke indlela ukuthi laba bantu bangabuyiselwa ezimbabwe iningi labo ngabantu abasuka ezimbabwe besesebancane njalo bachiya imuli zabo lapha kwele Britane mabe ngabuyisela eZimbabwe njalo sisebenza namagqweta athize abazama ukumisa ukubuyiselwa kwalaba bantu
ngomnyaka ka-2019 uhulumende weBritane loweZimbabwe bavumelana ukuthi izalwane zeZimbabwe sezingabiselwa ekhaya nxa zingelanga ngwalo zokuhlala eBritane kungeladubo ngomnyaka ophelileyo kubiselwe inani eliphezulu labantu elake langena ejele ngamacala okwamanje sebedobha abangela amaphepha okuhlala la ugatsha lukahulumende webhilithane olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile ukukhuluma ngezizathu zokubiselwa kwabantu ekhaya kodwa bathele i-studio 7 ukuthi baya phambili ngohlelo lokubisela bonke abantu abangela amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngiyimele i-studio 7 ingapha ngasegatrick airport ikamramu ezwe jesus banda